wanda kwenhlupho eZimbabwe sekubangele ukukhwela kwenani lamantombazana asakhulayo abaleka eZimbabwe lawo esiyazamela impilo kwele South Africa. Kodwa ke lamantombazana athi lase South Africa impilo ifika ibasinde njengetshe. Ulihle Nyoni ngomunye wamantombazana asakhulayo aseseGoli. Lobanje yena waba lenhlanhla yokuthola umnyeni uthi kwamanye amantombazana angangaye kuqhinqwa izililo.
Omunye umuntu uyafika la uthola ukuthi usuke ekhaya, mayefika abantu bamjikele. Uthola ukuthi uzahlala ahlubheka azagcine vele ethola umuntu angamthandi, sometimes ahlale naye for ukusurvive. Efuna indawo yokuhlala like.
Uthi izizathu ezibangela indubeko esihlangana lamantombazana kwele South Africa zibalisa ukuswela imfundo lokuba labangane abangalunganga.
Abanye vele ngabangafundanga because beswele umuntu like zomfundisa and stuff. Abanye balala ezitaradini emachechi bayaphuza and stuff just because of uswele ukuthi uzohlala kuphi. Uthola umngane ufike umngane akufake elifini yamaclub, then from there uzangena mebhuthi uzophuma then ungasaphumeki.
Unkosazana Busisiwe Miriam Dube ongumbalisikazi esikolo sabantwana abasakhulayo kwele South Africa uthi akulula ukuphila njengomhlambi kazelusile ikakhulu kumantombazana asakhulayo.
Kunzima especially lapha egangeni ngoba lapha abantwana kuthiwe kabazenzele into ebayifunayo. Kodwa kufanelanga sibanike that thing yokuthi kabazenzele. Singawuthathi lo mthetho kagovernment wala. Kufanele sithathe lo mthetho esisuke lawo ekhaya. Because they say child begins at home. Khona ukukhona esifundiswa nabogogo labomkhulu. Lathi kabasibafundiseni khona lokho abantwana.
Uthi kodwa okunye kubangelwa yiwo amantombazana afike athathele phezulu imthetho yakwele South Africa ebapha amalungelo adlulise amalawulo. Unkosikazi Mendi Ndebele oqhuba ibhizimusi lakhe lokuthengisa eZimbabwe abuye njalo abe ngumculi ukhuthaza lamantombazana ukuba ingxenye yamabandla ezokholo ukuze athole obabakazi labomama abazabaxwayisa.
UNkulunkulu nguye sengu-anti wethu khathesi, nguye sengugogo wethu. Ungavela ukhetha uNkulunkulu konke kulungile kuwe, usulo anti usulo gogo ngoba ukhona ukukugayida everywhere.
Kanti uthi njalo kuhle ukuthi umuntu loba engekho eduze kwabazali bakhe ahloniphe loba nguphi umzali ambonayo.
Hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zandezweni nothi umama wakho uzalayo lapho khona phe South Africa kulomuntu omdala ongangomama wakho nxa yekukhuza lalela uhloniphe. Ungahlonipha abantu abadala kuwe bekugayida then impilo yakho izaqonda ihambe ngendlela.
Abanye ke bathi sekudingeka uhulumeni weZimbabwe abe lendlela yokuthi eofisini yomeli weZimbabwe kwele South Africa kube khona ozancedisana lamantombazana la asakhulayo. Yomeli esitulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapo.